upresidenti we-MDC ubaba uMonzora ubebhoda ehamba ebona ama-provincial executives to nabanye abantu bomphakathini jikelele ukuze azwe imibono yabo mayelana lo daba lwengxoxiswano phakathi kwamabandla wonke ezepolitiki nenhlanga ezizimele zodwa i-dialogue into eyaziwayo ukuthi MDCT idaba lokuthi sixoxisane njengabantwana bezimbabwe ukuze sikwanise ukubumba umbono omunye sikwanise ukusebenza ndawonye kodwa okunye esikwenzayo njengebandla kuphume i-national organizing yethu ihamba ilungisa ama-structures ukuwagcwalisa ukuze ibandla likwanise ukusebenza lisuyisela phansi lapho kulabantu abaningi khona njalo singabantu asebekhangelele i-ordinary congress yethu okumele iyenzakale kusiqendo sokuqala somnyaka engathi i-first quarter yomnyaka next year kumele sibe sesiyenzile i-ordinary congress lapho okuzakhethwa khona ubukhokheli kusukela phezulu siya phansi kokugcina so siphakathi kohlelo lokuthi silungiselele i-congress leyo ezaqalisela kuma-branch kuma-ward kuma-district kuma-province ukwenzela ukuthi nxa sizilungiselela ekhethweni sizilungiselele lobukhokheli obuyibo obubekwe ngabantu
ibandla lakho lithini ngohlelo lokubhalisela ukuvota singathi uhlelo lolu lulengxaki eziningi njalo abasekeli benu labanye bayenelisa yini ukuthi bebhalise
thina njengebandla silohlelo okuthiwa i-get out the vote campaign olwaqala asolo lezinyanga thile sibile lwaqalisa iveki yona ingakathi izayenza i-blitz zayo lezi thina sasivele sesiqalile ngoba siyakwazi ukuqakatheka kokuthi abantu barejiste ukuvota siye sababona omama ukhuphe bephuma bekhankasa labanye eharare bekwenza ngalokho ihluphe esihlangana lalo nje kuphela ludaba lwe-covid olokuthi akuvunyelwa ukuthi abantu babe baningi nxa besenza lowo mkhankaso sokusiba into esiyenza singathi singabantu abequmthetho kodwa hayi luhlelo oluqhubekayo sincedisa kunhlanga ezizimele zodwa ama-civil society bona babayibo abathwala abantu sebesiyabarejista
siyabona abanye njalo lokhu besithi i-MDCT ayilasekelo oluningi yona izithi yiyo ekhokhela amacelo wonke awe-MDC ungathi lokhu liqiniso yini balamukela njani abantu ezigabeni zonke zelizwe
usekelo silalo sibili njengebandla ngoba nxa siphuma sisiya kwenza izi-structure zethu zibuya zigcwele sibonile upresident ephuma kwezinye indawo esihambe khona kubonkayi kubo marondera lapha de khona nge-VL phelileyo hayi abantu bayaphuma ngobuningi e-airport amapholisa aze asimisa ngoba abantu babe baningi kakhulu besesaba ukuthi kungaba yindlela yokuthi kuthelelwane i-covid ngakho hhayi ibandla liphilile ibandla liyakhula ibandla lisesimeni elake labakiso labuya lasuka malaqina lathisaka so sinethemba elikhulu lokuthi xa siqhubeka ngemsebenzi le esiyenzayo sizabona i-MDC eqine njengakhonoko esivele siyazi iqine ngakho.